UChamisa utsho lokhu emhlanganweni netatheli zindaba esigodlweni sebandla lakhe eleMDCT eHarare, lapho aphinde khona inkulumo yakhe yokuthi aluyi kuba khona ukhetho lonyaka nxa lokhu abakhonona ngakho ungasalungisiswanga. UChamisa uthi usenze imizamo embalwa ukuthi abesadiki babize umhlangano ukuxazulula ukungezwano sekukhona phakathi kwabe-MDCT Alliance, iZEC lohulumende.
In the interest of dialogue, I've sent and dispatched the team to request an extraordinary meeting.
Sengithumele iqula ukuyacela abesadiki ukuthi babizele lo mhlangano engihlezi ngiwucela, kodwa nganganawa. Lo mgcinisihlalo wenhlanganiso yeZEC ngisenza lokhu njengomunye ozoncintisa kukhetho. Ngenze lokhu ngimele bonke abazoncintisa kulolu khetho ngaphansi kwe-alliance, okubalisa olokudinga abameli bezigaba kanye labomanisipala bonke engibamelayo kwezokutholiswa okufunakalayo lapho kuqhutshwa ukhetho. Nxa uJustice Chigumba engala ukungena lomhlangano, sicela ukuhlangana lawo wonke ama-commissioners akwenhlanganiso yeZEC.
Utshele intatheli zindaba ukuba abomanyano we-MDCT Alliance abasoke baliphinda iphutha abalenza kukhetho luka-2008 loluka-2013, kwasekelwa yisikhulumeli sikamnumzana Chamisa uDr. Nkululeko Sibanda.
Into eqakathekileyo ukuthi abantu beZimbabwe abakhokhelwa ngupresident uWesley Chamisa bathi bona hayi upresident Chamisa ngeke bamvumele ukuthi angene kukhetho oluvele solwenziwe iZEC leZANU PF olungeke luphumise impumelelo evele ebantwini kodwa evela kuZANU PF leZEC. Ngakho upresident uthi hayi, ngalelo lami nilalela abantu abantu babazathi ukuthi kathi vele iZEC iqhashwe ngubani yenza umsebenzi kabani, bafuna iZEC ilandele umthetho. Yikho lokho kade kushiwo ngupresident.
Usibanda uthi sekukuzulu weZimbabwe ukuba athathe manyathelo bani ukutshengisa ukukhonona kwakhe ngeZEC.
Upresident utshilo wathi abantu bazazibonela ngoba okuzenziwa i-MDC Alliance kuvele ebantwini, kuthiwa ngabantu. Watsho njalo ukuthi sibhizi kunje silalela uZulu, sisitsho ukuthi kathi simbuze ukuthi kathi siqhubeka siya ngani. Ngakho ngibona ngani akusukuzatshwala singafundanga ukuthi ilizwe leZimbabwe elabantu leZimbabwe ayisilo likaGumba, ayisilo likaMnangagwa.
Abe-MDCT Alliance bathi banikeza abeZEC kusiyaphela liviki ukuba balungisise lokho abakhala ngakho, lanxa bengasathandanga ukuveza ukuba manyathelo bani azothathwa nxa zingalalelwanga lezo zikhalazo, lanxa beziyisitshiyagalombili izikhalazo abangazo kwabeZEC. Abe-MDC Alliance bathi zimbili ezimqoka eziqondiswe kumgcinisihlalo weZEC uJustice Chigumba. Lezi ngezithi udaba lokudindwa kwamaphepha okuvotisa ama-ballot papers, lolokutholiswa ugwalo olulamagama ababhalisa ukuba lelungelo lokuvota i-voters roll. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingu-Mavis Gama.